Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ujonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhlazi ku6 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kubeka ngenhlelo zakhe zokukhulumisana lozulu wemaphandleni. Kambe lokhu yikho osekulalisa ibandla lezanu PF phandle kwengubo na.
Kodwa abantu bangafundiswa ngendlela efaneleyo, bazayithatha inhlanyelo, bazayithatha fertilizer, bazayithatha cooking oil le rice, kodwa bangayivoteli izanu PF ngoba besazi ukuthi yedilizilizwe.
Indodakazi kamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli wele South Africa ithi umongameli Cyril Ramaphosa akaxotshwe ebandleni kulandela ukunganzi kuhle webandla leli kukhetho olusanda kwedlula.
Ngakho asibona ukuthi lokho kwenzakale kumunicipal kungaba yikhona okuba inkomba ukuthi kuzokwenzakalani kukhetho lwezo.
Imuli yeGwanda isele ingaselandlu ngemva kokulumatha komlilo kade bezama ukuchisa ngawo inyoka ebingene endlini.
Ishe yaphela ukuthi le mbheda lakho konke baselebele izigqokozwane ezabagqoke kuphela.
Silengxoxo losandakhethwa ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Isisakhiwa iye phezulu, inabe iqine, izaphu ngeyenu ngeyabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngenhlelo zakhe zokukhulumisana lozulu emaphandleni namuhla. Konke lapho ayakhona uChamisa ubikwa ezama ukuvinjwa ngabasekeli bebandla lezanu PF ngoba esamukelwa ngabantu abaningi kakhulu. Namuhla ubesegurube eMbire leMvuri lapho abikwa ehlangabezwe izakhamizi eziningi kakhulu. Ukuhlaziya uhlelo lukaChamisa sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube. Saqala ukumbuza ukuthi uhlelo lukaChamisa lolu lulakho na ukudala umehluko kukhetho oluzayo.
Abantu abaningi abavotayo bahlala emakhaya. Ilizwe leZimbabwe is still very much a rural country. Yebo kambe abantu bahlala edolobheni nasemakhaya kodwa basemakhaya basesebaningi kakhulu. Njalo nxa ukhangela eminyakeni edlulileyo kulapho kugxile khona iZANU PF kulapho ewina ngakhona. Ngakho ke any serious opposition party, party nje ezinikeleyo ukuthi ithathe umbuso iza kusukumela ukuya emakhaya. Ngakho ke lokho kwenziwa ngumnumzana uChamisa yikho kufanele kwenziwe yiwo wonke ama political parties. Kungachiyelwa indawo iZANU PF, kumele kuyo yonke indawo isikwizwe ivinjezelwe noma kusemakhaya noma kusedolobheni. Kuso sonke lesi sikhathi bithole ithuba lokuzihlalela emakhaya yenze ekuthandayo, ithembe ukuthi abe ama opposition parties aphelele emadolobheni. Ngakho ke ukuya emakhaya kuyinto ehlakaniphileyo kakhulu abangafanelanga bayiyekele noma sekuthe.
Indlela akhankasa ngayo umnumzana Chamisa ngasiqathanisa laleyo esetshenziswa libandla lezanu PF emaphandleni eyokuthenga inhlanyelo lokunye okunjalo, ubona ngani ingasebenza yini imizamo kaChamisa?
Yebo kambe abantu bangabe bephiwe inhlanyelo lezinto zonke leziyana ezingezikahulumende kodwa baziphiwe sezingezezanu PF. Kodwa kakutsho ukuthi abantu kabacabangi ukuba i-opposition ingaya kakhulu emakhaya ifundise abantu ukuthi yebo kambe inhlanyelo ungayithatha uyeyisebenzisa uthathe fertilizer uyeyisebenzisa kodwa ngosuku lokuvota uvotele inguquko eyaphambili ngokuba umuntu kaphili nje kuphela ngokulima lokhu lalokhyana uphila ngokuthi izwe libuswe ngendlela efaneleyo kuhlonishwa umthetho kuhlonishwa iconstitution kuhlonishwa amalungelo abantu ukuze ilizwe leli livuke libe neinvestment evela ngaphandle ngeke kwenzeke lokho izani sesihlalweni ingabapha abantu inhlanyelo ibathenge ngalokhu lokuyana kodwa abantu bangafundiswa ngendlela efaneleyo bazayithatha inhlanyelo bazayithatha ifertilizer bazayithatha cooking oil le rice kodwa bangayivoteli izana
umnumzana efidlela ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo kunjalo nje owake waba ngumkhokheli wohlangothi lwabasha kubandla lezana PF umnumzana Godfrey Tsenengamu usebumbe ibandla lakhe lezombusazwe elithiwa Front for Economic Emancipation in Zimbabwe kumbe FEES ngamafitshane. Utsenengamu wethule ibandla lakhe emkhosini oyenzelwe eHarare namuhla ekuseni. Indodakazi kamnumzana Jacob Zuma wayengumongameli wele South Africa ithi umongameli Cyril Ramaphosa kaxotshwe ebandleni kulandela ukungayenzi kuhle kwebandla leli kukhetho olusanda kwedlula. Impumela yokhetho olwenziweyo kuyona le iviki itshengise ukwehla okukhulu kosekelo lwebandla le-ANC. Ibandla elitsha elikhokhelwa ngowake waba ngumeya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba ele-Action SA lenze kuhle ikakhulu eJohannesburg laseTshwane. Amabandla aphikisayo athi ele-DA lele-EFF awenzanga kuhle njengalokho awukwenza ukhetho olwedluleyo. Eloba enkundleni yokuxhumana iTwitter unkosikazi Dudu Zuma Sambudla uthe uRamaphosa engaqhubeka ekhokhela ibandla le-ANC lizaqhubeka lisiba lodubo kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Vusumuzis Banda njalo okhokhela inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum.
Ukhetho loluhambe ngendlela oluhambe ngayo ngoba vele abantu siyazi ukuthi kususela ngo-2016 selwaluhambe njengendlela ekhomba ukuthi abantu kabanelisekile ngendlela ukhongolose aphethe ngayo ezombusazwe lapha eSouth Africa. Kungakho abantu bengazange beze ngobuningi futhi babo ukuthi bazovota ngoba bebona ukuthi ukuvota kakusizi lutho kakuguquli lutho ngoba siyabona ukuthi DA lapha ekade iphethe khona Tshwane kanye ne-EFF bazange benze into ezingcono kanti nemanye omunicipal baphethwe ngamaqembu aphikisayo bagcine befakwa ngaphansi kombuso wengqongqosho wezamadolobha ngoba kukhanya bekunokukhwabanisa okuningi kakhulu. Lokhu kwenza ukuthi abantu babe madolonzima.
Impumela yona le ingaba itshengisa na ukuthi ukhetho oluzayo olukudinga umongameli lungahamba ngendlela okuhambe ngayo ukhetho lona lolo olusanda kwedlula.
Khona lokhu ngempela kuyakhomba ukuthi ukhetho selungaqhubeka futhi njalo luhambe ngalindlela esigabeni esizayo kanti aluhambanga khona nangendlela kahlehle besicabanga ukuthi luzohamba ngayo ngoba abantu kabanemeneze kodwa kukhombe khona ukuthi hayi ukhongolose nakhona abantu bengajabulanga kodwa usaqhubekela phambili kwezokhetho njalo kusobala ukuthi nakulolu khetho oluzayo asibone ukuthi kukhona sokungabuye kuguqule ukuthi ukhongolose aphumelele ikakhulukazi okuzoyenza ukuthi asale manani azomvumela ukuthi abe nguye foba nomongameli kuzwe lase South Africa ngoba masibheke izibalo zisaseziningi njalo abantu anabo kodwa ke singasho phela ngoba nakho into yenzakala kukhetho lokomasipala ngelokuthi abantu basuke bekhetha abantu abahlala nabo ababaziyo abababona ezigabeni zabo kuyikhona ukwenza umahluko okungafani nokwenzakala masokusenziwa ukhetho lwezwe lonke jikelele lapho abantu bekhetha iqembu elibusayo kanye nomongameli bengakhethi ngokuthi lo muntu sihlala naye sikhuluma naye ngoba amalunga eParliament kawahlali iSouth Africa kayisebenzi ngalokho esikubiza ngeconstituency ukuthi ihamba ngezigaba ngezigaba kodwa ikhetha amalunga eParliament kusiya ngokuthi akuliphi iqembu lezombutha lezombusazwe njalo liholwa ngubani ngakho asibone ukuthi lokho kwenzakale kumunicipality kungaba yikhona okuba inkomba ukuthi kuzokwenzakalani kukhetho lwezwe lonke jikelele
umnumzana Vusumuzi Sibanda ngocubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa Gobodi oyisakhamuzi semawani 2 eGwanda isele isegcekeni ngemva kokuthelwa yindlu bezama ukuthisa inyoka umhlwazi obungene endlini okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uAlbert Ncube eseGwanda
Lokhu kubikwa kwenzakale ngemva kokuba kungene inyoka endlini kamnumzana Gobodi okhubazeka emehlweni wasexwayisa abantwana ukuthi bathise ithala emota ukuze iphume endlini linyoka ngesikhathi umkakhe ngekho kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla ithala leli lilumathise iwardrobe umlilo wahle wavutha indlu yonke nangu uKhansilo Ndlovu esilandisela ngokwenzakeleyo
Uthesele ubaba elokungabantwana okuncane kwa 11 years kwathi umhlwazi ungena endlini laphana ongabantwana kwase ugijima laphana kutshela ukhulu khulu umhlwazi nje umuntu ongaboniyo uthi hayi bantu abanjoba lisehlile ukuthi liukhiphe ngempahla lezi kungangcono lithathe ithaya lichise libeke eceleni ukwenzela ukuthi ingezwa kunuka izaphuma ibaleke umama nje obengekho bezamenyezwa ongabantwana wathatha ithala leyana kwafaka duze le wardrobe kwahle walayita ishe yaphela ukuthi lembeda lakho konke selebele izigqokozwa lezo abagqoke kuphela
okwamanje limulisele egcekeni ngale dinga usizo lomphakathi ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawondene eGwanda uAlbert Ncube
Dola leMelika elithengiswa ngesilinganiso esiphansi nxa kuqathaniswa lesomkambo wensitha libikwa lilokhu litholakala nzima abanye belala phandle kwendawo lapha ukuthengiselwa khona imali le ukuze bayifinyelele sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni
Yebo mfaka kagande ngingabona kule mzila ukhaya ngathiwa imali yangkhona ilutshwana ngoba ngibone kule mzila lapha engisebenzela khona eduze lapha abantu behlezi phandle nabantwana sebekhala ikhaya ngathiwa imali endutshwana kumbe iyaphela sazi kodwa ngibone kule dwendwe silabantu ade befonele leyo mali baboneke izolo namhlanje emini
ubona bakhona yini abayithengayo imali le emabhanga nesilinganiso esiphansi bese beyithengisa esitaladeni bakhona yini esekike labezo
akula anti yazi ukuthi abantu akula umuntu ongabuya thikini imali le ngiyithenge ebhenga yayithengisa kodwa kungenzakala ukuthi kwenzakale khona konje imali ekamanye amazwe vele isilela umuntu engenzakala sibili emabhanga kuloyo konakala indwendwe vele kazipheli ngibona uhulumende sibise ehlulekile ukuthi alungise indaba yokusulakala kwemali emabhanga lapha hayi indwendwe ihlala zikhona nsuku zonke abantu bavukela vele kuseni kubona imizili ithaya khonale okutshengisela ukuthi hayi imali lokhu iseyisahlupha emabhanga sibili eqinisweni
umnumzana Michael Mdladlandiweni ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo
lamlela ndwandwe
Izakhamizi zemaphandleni zithi imbadalo yezimota ezithwala inhlanyelo yohlelo lukagantshompo iphezulu kakhulu osekudale ukuthi behluleke ukuthola inhlanyelo. Phansi kohlelo lolu uhulumende upha abalimi inhlanyelo kungelambadalo kodwa abalemota zokuthwala inhlanyelo bafuna imbadalo ngedola leMelika. osekudale ukuthi iningi lezakhamizi lingafinyeleli lolu hlelo. Okuninga sikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi kumele sibhadale ikhulu lamarand 100 rands osekudala ukuthi iningi leqiwe yilolu hlelo. Unkosikazi Nonhlala Mlotsha osuke eMashumbe eMatobo South uthi kuyabadanisa ukuthi sebephinda bebhadaliswa inhlanyelo le esuka kuhulumende kungelambhadalo. Osekufana lokuthi sithengiswa le nhlanyelo.
Kuyindaba ezingasiphathi kuhle ukuthi kuthiwa sesiyathengiselwa inhlanyelo ye-Command Agriculture yalokhu abakubiza bathi umgatshobho. Okuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi isivuno thina kithi asibe sikhulu, so awukwazi ukuba lesivuno sakho uphinde ube lalokhu okuthengisayo. Kusiphatha kabi kakhulu nxa kumele sithenge inhlanyelo ekahulumende.
Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi kaWard 13 eGwanda South uthi imbadalo yezimota engaphezu kwamandla abo.
Nxa kuyathiwa inhlanyelo kamfuvuza lo intwasa babuye lama 112 kambe khona phekhaya le 112 randi ngubani? Bayafisa yini ukuthi banike abantu kumbeni lokuphezu kwamandla abantu lokuphethe ukuthi vele abantu sokumele bazihlanyelele eziphaleni? Lokho okuningi lokho ukuthi kuthiwa bayethatha abaningi bazayiswela ngoba ekhaya ukuze uthole irandi kuyabusebenza zezima yabusebenze kakhulu.
Unkosikazi Juliet Ngiwane umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abomama lamantombazana eHodas uthi kuyadingeka ukuthi inhlanyelo ifike kuzakhamizi kungelambadalo.
Abantu bebekhalisa 150 rand, which is $10 yokuthwala leyi inhlanyelo. Becela ukuthi no uhulumende kakulethe kube yimahara, kungaba yimota zamasosha, kungaba yimota zamapholisa. Kungakho-ke ukuthi babhadaliswe kungaba yikubahlukumeza. Nxa ngikhuluma ngabantu abajoyina ugatshompo ngabantu iningi labo abangela lutho.
Ukhansila kaWard 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lehluleka ukubhadalela le nhlanyelo ngoba lingelayo imali.
Kuthiwa kufuneka 120 rands ngomlimi yokuthwala inhlanyelo. Bakhale kakhulu abantu okokuthi bathi bona ababona ukuthi bazayenelisa, kodwa baze baphetha sebesithi bafuna ukukhetha esinye isakhamuzi sizokhuluma lama-transporters ukuthi leyo mali inzima. Kukanti-ke anti sasivele sike sezwa uhulumende kuyikuthi uthi uzaphathisa abantu. Bebebambelo nalelo bejabule kakhulu abantu, kodwa sebelokudana okukhulu lamhla. Abanye ngizwe sebesithi lokho sekuzakwenza ukuthi uhlelo luseqe.
Ngasenelisanga ukuxoxisana labezimota. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Ntokozo Malaba Ncube, isiphathamandla senhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe egxile eBilithani.
Inhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe imele ukuhlonitshwa nokunanzelelwa kwamalungelo kazwelo waseZimbabwe. Mina ngajoyina inhlanganiso leyi ukulwela umphakathi ngokuhlukunyezwa nguhulumende webandla leZANU-PF for 41 years kusukela iZimbabwe ithola i-independence. EZimbabwe akula freedom of expression, akula rule of law. Ophikisana lohulumende uyahlukunyezwa, uyashaywa, abanye bayabotshwa kade njalo, abanye bayacatsha. Yikho-ke thina njengelungelo lama-human rights siyetshengisa eGlasgow ku-climate change summit. Injongo yethu bekuyikukhankasa sisazisa umhlaba wonke ukuthi u-ED bekungafanelanga ahlanganele lo mhlangano weze-climate change ngendaba ze-corruption le-violation of human rights, let alone uze lo mhlambi wabakhathi abayi-100 khonapho kusetshenziswa imali zama-taxpayers ebezingasetshenziswa ukulungisa ilizwe. Phakathi kwama-policies abawenzileyo okuregulator ama-industries towards ukulandela ezomhlaba lokuhlonipha ezomkhathi lokulungisa ama-agricultural communities emakhaya, akula okutshintshileyo okuyangaphi. Khathesi ama-industries they are dead. O-Dunlop, o-Derryport labo-National Blankets sekwafa. Kulama-issues e-deforestation izihlahla ziyaqunywa yonke indawo, akula running water, abantu bagebha imigodi ijikelele emadolobheni lasemaphandleni and kulama issues ye mining uhulumende uleta ama China okungekho emthetheni kungavunyelanwa ngalezakhamizi njalo labo bayagepha without care mahlayana nje and they don't even rehabilitate umhlaba bachiya amagodi everywhere inkomo ziyawela lo mhlabathi uyawela emadamu okuyikho okukhoza ukuthi amadamu agcwale masinya lakho kukhoza ama problems amagate njalo kulamanye ama issues e refuse and collection ama big companies lawo they are having to dump izibu emadamu kukhoza i water pollution okunye uhulumende uletha izitimela zakudala njalo akula ngitsho le plant yokulungisa izimoto eZimbabwe okungangokuthi abantu bathenga izimoto ezindala emazweni konke lokho kubangela ama gas emissions a affecta i climate change sizwile i speech esinikwe ngumongameli Mnangagwa esithi ama vulnerable countries have contributed the least of the atmospheric carbon and they must be capacitated to mitigate i climate change uthi njalo iZimbabwe is committed to mitigate i 40% yama emissions ku reduction target yabo by 2030 and okunye uthe ama climate change challenges le COVID 19 uyikho okuhluphekisa abantu baseZimbabwe and yet we know ukuthi i corruption le looting yiyo i major issue ekhona eZimbabwe i government inika ama contracts kubangane babo
kodwa libona ingani ukutshengisela elikwenzileyo ukuzwakele yini njalo kungaletha ingoqo
athena sithi umkhankaso wethu uzwakele kakhulu ama voices ethu they were heard ngoba sibonile labentathele izindaba babhale kakhulu ngokumemezela kwethu njalo umongameli omnangagwa kasafinyelelanga ukuyafika ku event lapho kade kumele abe yi special guest
libone ngani uhlupho oluse Zimbabwe lo ngalungiswa njani njengoba sibona uhulumende esithi kulenhlelo ezinengi zokuthuthukisa impilo yabantu ayisikho ukuthi uyehluleka
kumele ayekele ukuthathela abantu ingqondo zokucabanga esikuthi brainwashing njengokuthi khathesi uhlangabezwe zinkulungwane zabantu e-airport abantu beyekeliswa ukusebenza besuswa emisebenzini yokungahloniphi abantu kumele kube lomthetho olandelwayo owe-rule of law njalo kumele kube lama-social and political reforms abantu bonke lamaqembu onke jikelele avunyelwe ukufaka imibono yabo njalo besuse indaba zokujontsha behloniphe izimali zabantu zisebenze lapho ezifanele khona
lowo nkosazana nintokozo Malaba Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe esixoxelaye esebhilithani asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo osanda kethwa ukuba ngumongameli webandla lezaphu
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyakubingelela kande mbingelele labalaleli bakho beStudio 7 ngibonge ukunxuswa lapha kuStudio 7 ukuthi ke sizoxoxisana labantu beZimbabwe ibandla lezaphu iZimbabwe African People's Union siyakwazi ukuthi libandla eladalwa ngo-1961 lidalelwa ukubanga ezombangazwe libangisana labamhlophe ababegcindezela abantu beZimbabwe yikho ke yilo ibandla phosela kuqala ngelo kuthi lihlakaniphisa abantu ukuthi abantu belwele amalungelo abo lalikhule lingakhethi umuntu elizweni lingakhethi imhlobo lingakhethi imbala womuntu kodwa lilelwa ilungelo labantu bonke jikelele yikho lapho esifuna ukulibisela khona ibandla lezaphu ukuthi selanyomuka ezanwini kule umtshado esasikiwe ezanwini sesizimele sodwa kathesi sifuna ukuthi likhule ibandla libe njengayizolo phose liphinde lidlule obekuyilo khona izolo libe libandla elikhulu kwedlula amabandla onke alapha elizweni leli ngoba yilo umdali wesiziba yilo umqali wesiziba yikho ukuthiwa ngesikhiwa yimother party babhazuka labo ababhazukayo bahlamukela izaphu yabantu bayaphoma okwabo kodwa inhlanganiso yakuqala kwakuyizaphu ngitshole kulokhu ukuthi kuza kuba lula ke kathesi ukuthi abantu nxa sebebizelwa ekhaya bebuye lula wonke umuntu ebuyele ekhaya lakhe elezaphu
manje lingaba lenhlelo na ezokuthi lizasebenzelana lamanye amabandla aphikisayo
izaphu okwakhathesi njengoba nangitshilo siyakha khathesi ukuthi ibe liqembu eliqinileyo elizimele lodwa kodwa-ke akutsho ukuthi inhlanganiso lamaqembu wonke alapha eZimbabwe particularly kwelamaNdebele asisoke sikhulumisane sixoxisane abalombono ofana lowethu sizasebenzelana abalombono we-devolution of power amandla ezigabeni njengoba nangisitsho nje as an example kuyinxa kulabantu abanjalo ezinhlanganisweni ezilapha kwelamaNdebele ezinhlanganisweni ezikhona eZimbabwe kuzabe kukhulunyiswana kodwa-ke akulamtshado esiwujahile yokande sesingene imichado eminengi singene ku unity code singene ku alliance lamanye emichado ethile kodwa leyo mchado ayisiphathanga kuhle kanti sifuna ukwakha ibandla elizimele lodwa laphana eliza kuma liqine lithi nko lizawubona umhlaba wonke uzawubona umehluko ukuthi izaphu ikhula kanjani ngoba abantu bayazimisele daily bayachaya amafoni bayenza njani njani laba esihamba khona siyamiswa yikho ke hayi izaphu izazimele la okwakhathesi ime ukuthi noma sinxa sesithi sikhuma labanye amanye amadoda labanye labo mama sikhulume silamandla kanti akuncedi ukuthi sibe siyakhuluma labanye abantu singalamandla
liyavumelana yini lenhlanganiso zokhetho izek ukuthi iqhubeke iyiyo ephatha ukhetho lweZimbabwe
umbuso lo uvele waqala kube ekuqaleni siqala ngo-1980 babekezela abantu benkosi abantwana beZimbabwe abathanda ukuthula babekezela abantu babulawa bagongodwa kwabekezelwa kwancengwa iunity kwathini thini ama election arigwa kodwa ke hayi bakhathele abantu inkani leyo ungazuye ngapi akulandabo semtare use Plumtree use Beitbridge use Chipinge abantu bahlaba umkhosi lakhe izaphu ngokubonisana akulambono omncane kulomunye ngiyabonga maZimbabwe amahle
lo ke bekungumnumzana sibangilizwe Nkomo osanda khethwa ukuba umkhokheli webandla lezaphu ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
zalezela manga phakathi komnyaka
umculi njalo engumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo labanye bakhe bayethule ingoma entsha ethi Dlala Sikhosi becula ngosikhosana Buhlungu laye ongumhlabeleli usikhosana uMadlela lo Martin Sibanda baphakathi kokuqhunsela abantu beSouth Africa umculo wabo emagigini njalo kusasa bakhangelelwe ukuba sengadini eThembisa lapho abazaxhaswa ngabanye abaculi abalodumo kulelo lizwe uMadlela utshele iStudio 7 ukuthi kusobala ukuthi abantu abaningi bathakazelela ukubona usikhosana okwakuqala
abantu bakithi baphuma baphelela e-Hilbro Theater baphinda bajabula kakhulu ukuthi babone umdala uSikhosana for the very first time so hayi yonke into yahamba kahle siyabonga sizibonga nje sizibonga kakhulu sibhizi manje siya prepare ngoba siyaqhubeka ithoyo yokucelebrate i-birthday kamdala uMartin ngeSunday sisethembisa engadini abantu bebephume ukuzosupporta kodwa ke engicabanga ukuthi bebefuna ukubona kakhulu ngomdala uSikhosana Yee, so ngicabanga ukuthi ukungena kwaSikhosana stageini kuye kwahlokomisa inkundla kakhulu. Kwajikela izimali, wabutha iSikhosana wagcwalisa izikhwama. Lakhona usuthi umdala ntintintinti ngamarandi ezinjini. Urayi, uyahamba ekhaya uma mthembu afike abobotheke naye kube kuhle. Umuntu wasejaho kubuyela ekhaya ngosikhosana thina anti vele sijwayele ukuba zinjini. Kodwa ke hayi movikela izayo sesiqedile umsebenzi. Hayi ziyobotshwa sibuyele komrigidi ezweni lenkaba.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.